isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 kwekwezi 2018 ngokhip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabobaba.
Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngesolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba bayisilinganiso esincosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvula nti uDaniel Masukume nguye esimkhethayo ngasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuni.
Amalunga ebandla lezanu PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare. Esola ngokuqhutshwa kokhetho lwama primaries esithi aluphathwanga kahle. Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethe lezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba beyisilinganiso esincosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lephalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama primary ebandla lezanu PF isikhona, kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye, abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota. Okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omena imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihaira Mgwimushonga uthi impumela yokhetho lwama primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Kodwa abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabobaba.
Evumelana lo nkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga, uthi ubudlwangudlwangu obube khona ngesikhathi sama primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesabisa ngoba kule violence phakathi kuma political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama primary phakathi epartini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoise ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezilokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithi esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistre omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama-candidates.
Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabomama. Lonke ibandla elibusayo lapha lokhetho lwama-primary abakaze babe nenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi eziphatheke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethelo zindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Ababuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uAmbassador Simon Khaya Moyo uthi selokhu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intathelo izindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqhathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusese masinya ukuthi kuthiwe umumo usugugqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intathelo izindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama primary elections badlele busayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokuchayana bechayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebandla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akangazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentathelo izindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sokube kukhulume ngakho okweminyaka emingaki. Ivini loo ndoda okhuthiwe ubaba omgazi laba bekhuluma ngakho ukuthi khona khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanya ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entathelo izindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka umkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentathelo izindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intathelo izindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele-MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa nokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Ndlapo usibhala ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe, kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zithe kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe kudlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa lakwaste lobekuthiwa IG40. Lapha-ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lesikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kutheke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kanti-ke sebencoma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Le yinto echazwa kunobhalo ebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisele ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zigcwale.
Ipolitiki yethu engiyitshoyo mina eyakhathesi ibolile, iboliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le uze ilunge alibana kuthiwa ingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo namanzi uziwatshe zibe clean.
Akuthathanga sikhathi-ke kwasuka obunye ubudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sekutshaywana langezibhakela nasengcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli beZANU-PF namanye amaqembu ezompangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempilakahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi kube ngawukhokele. Ngakho ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokuphithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zempisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Sabacabangeli abanye abantu, sabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, bathuthuthisa izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balala thina, hayi azayimbona into enjalo nini. Ngakuthi balala thina, ngakuthi sebasivuza ukuthi nasifunani labo, ngakuthi sibathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Kodwa kwabanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabaningi okukudala bemele indawo ezithile edala lephalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu. Abanqotshiweyo ekhethweni kusitsho ukuthi ephalamende bazalugxoba kuphela nxa besiyakwethekela njengowonke-wonke. Maletulo 7 Johannesburg ole South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkhankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o vice president bazakhethwa ngopresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngitsho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ezisebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yimi endiphuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana lalaba abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sethi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imsebenzi emihle iyamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokhu akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhube ngodaba lokuba lindebele.
Uba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobilize ngobushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe lezane PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje singumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana. So into elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuye umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Kulaptop lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU PF lele-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esolwa ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
amalunga la awe ZANU PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuthiyeneyo etshengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprimary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo izakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe ukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo nathi uDani Masukume nguye esimkhethayo ngasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba yibo asebenza simela, hayi asikufuni. Ngoba ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni, yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho, kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi, kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa. Thina abantu sikwazi abantu esibafunayo, asikuthakazeleli kakhulu. Vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe, ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe, laba abantu abakhethiweyo, laba abantu they were forced ukuthi sibavotile. We were forced thina ukuthi sibavotile. Vele asibo bantu bethu laba, asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi, asibazi.
Omunye njalo eyisakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi wenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguye onqobele ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga, ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokuwine uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisi, ngoba thina ayisiyo umuntu esimkhethile, ayisiyo kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi oba ngomunye wabatshengiselayo uGinias Garande uthe uPetronella Kagonya waqelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imigano eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umthwangwa otshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi ukuthi ukhetho aluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Belief Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eTsholotsho. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle, njalo ngisaze ngikuvume. Njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolu ikakhulu esigabeni samitheTsholotsho, amawadi ami amanye vele kazange avote, atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 uzokuthama 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehamba umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi ekhasta ivoti yakhe engavothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa, wazimisela njalo wachintsheleni njalo eqakathekileyo wakwenza khonokho. Amawadi amakhulu anjengabo-ward 8 nalamawadi anjengawethu nalami azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu, amaselda amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzanandela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kumaselda structures abayeshile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilokukhetho oluhambe kuhle, lolu luhambe kubi kakhulu, izinto lezingazingasalungiswanga. wasilimaza eze party family la besi yako. Kwa wabwone ngapi election ni utama nguwa asikia eze tinga wata wafotisaya. Kuma polling officers akona adinu, alindelo. Ila ngaloku inchotia zehuti election na wata wafotisaya yu alindelo. Aba lindela vantu. Pasika a day before. Palungu zi zido zago. Awa nina letia ukele wa kateli mpote yao. Bekama. Ika kuna kuku watu center inda wezi katani. Inga zikwe zinda wapati. Enda weni yetu. Uwe kubi kakulu. Ende abantu bakithi baphatheke kube into yakho sifuna ukulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele zonoku ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angcolile ngendlela kwenzakala ngayo.
Mnumzana Svindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma primaries
apho? Into engidabisa kakhulu kathi esikuthi lo mfowethu uGawulo uyavuma ukuthi nako phela ama primaries asenziwa ezana asiyethu uGawulo olokukhonana. Umsangu yakhona ondawe zingabakhona sebele emanyuzibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi, sihlala sitshe njengezakhamizi ukuthi hathi bo, silokhu sathola nje uzivuse nxa ufika kuma-elections. Lezi ezingehambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa leZANU-PF lapho umfowethu uGawulo akhona. So kathesi kube kuhle kudla bekubaqonde bake bezobuhlungu bakho ukuthi nxa sihlala sikhuluma izinto kulezi zinto ezifuna ukuthi zibanjwe kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshoyo. Senzile khonapho. Asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sazi abakhulumi ngeZANU-PF. Uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabasisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatende athi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khaya ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa ingxenye ukuthi kuye kungene esikhathi singabantu abatsha ingxenye kube lama-new ideas kube le-new blood. Khosa ingxenye abantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke limeceleni kuyasizama abanye abatha engxenye ngavuselela umnotho walelizwe.
Sesibuyela njalo kuwe Mnumzana Gawule, isisusa ikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenzi ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani ngabantu. Khonokho umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimandla kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma besithini hayi khona umuntu abantu baqalathe ukuthi balalele kungamangala sifike ngale ngaphansi sekuthole ukuthi i-leadership ngaba phezulu kayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu batshone belindise ilanga lonke ubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu betshone bengadlanga ilanga lonke bekholomtekho kuthi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yakho ngendlela enjalo kubi kakhulu okuyinto lokhu ngekuqiniso uzakulungisiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kule bantu asinedemosiation epharty yeziqoda zimali beswela indlela okukhuthe ngayo ukhetho lolu nobongabeli kuhlelile ukusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa azasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya namntu esisebenza thina amapholisa bengephathi angane esenza amakhontani izinto yokuze ngephathi athi kusifuni khonokho siyasinyimolisa njengebantu.
Mnumzana Svindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Sibona ngathi hayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi asebewenile bazame ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Ngananzela oyenzalo ebandleni le-MDC khathesi yabona uChamsa Donsa Siyale yabona uMakhube Donsa Siyale ngoba into enkulu hlethi iqashwe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele ukuthi kathi singa bethetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansilo loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Nxa ufake umemba wopharlament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Yesikhodo ngali confusion ephezulu.
Lelakho elokugcina Mnumzana Gawule.
Kuyalungisiswa lokho sithandekile. Leqiniso umongameli kukhona ukugangele kuyalungisiswa lokho. Kusebenza kukhulu olandelayo. Ngaso nje kuvuka bese kuvuka use ngezinto zabantu abalutshwana ababili abaphathini.
Lo ngumnumzana Philip Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela esetsholotsho endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Sangehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF yemukelwa ngensolo enkulu, abesifazana bekhala ngokuthi bathiywe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla leZANU-PF atshengisela esigodlweni seHarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.